Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni emthwakazi ngolwesithathu mhlaka 22 kumpalakazi 2021. Igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ele Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wethula uhlelo olutsha oluqondane lokulwisana le-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugantsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2689 belo mkhuhlane lo. Inani lasebefile likhwelela yaku 4819, kuthi abaphethwe yilomkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane phose ezingamatshumi amahlanu 48202. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8980. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyagalombili 7953. Ele Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi ukuze kuqedwe ukufuthelana okulokhe kukhona elizweni. Usuku lwalamhlanje ngomnyaka ka-1987 kulapho uMnumzana Robert Mugabe owayekhokela ibandla lezanu njalo engumongameli welizwe asayinelana khona isivumelwano se-Unity Accord lomholi wezaphu uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo baqeda ukubulawa mahlayana kwabantu yilumbhuqazwe eMathebeleland laseMidlands. Ibutho likaMgabe le-5th Brigade labulala inkulungwane zabantu ezingamatshumi amabili 20,000, iningi kungabantu makhasa. Kumbiko wakhe oqondanela leli langa owethulwe yihofisi yakhe enkundleni yeTwitter, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe usebenza lamaqembu atshiyeneyo agoqela izinduna ukuze lulungiswe udaba lolu njalo kuqedwe ukufuthelana okulokhe kusebantwini abahlukuluzwayo kanye lalabo ababulawelwa izihlobo labangane. UMnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga ngabanye babantu abetheswa umlando wokuphatheka kugugurawundi. Abebandla lezaphu bathi usuku lwanamuhla lubazisa ubuhlungu obukhulu ngokubulawa mahlayana kwabantu okwenzakalayo. Bathi abayikholwa njalo imizamo kaMnangagwa yokulungisa lolu daba. Sixoxele sikhulumeli sezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu.
Alikho ilanga elithiwa Unity Day phakathi kwezano lezap ngoba lelo langa umephu la ku calendar ngo 2009 lapho izapho eyaphuma kuUnity eyasayinwa ngo 1987 so alisekho lelo langa asilinaki thina kodwa ke sizathanda ukuthi abantu bananzelele ukuthi mhla ka 22 December 1987 kwaba lilanga lapho esakhona ukumisa khona umbhuqazo ukuqeda impi ekahulumende labantu abakithi ababengagazilanga ebizwa ngeGugground.
Udaba lweGugground lolu uhulumende uthi uphakathi kokululungisisa, likubona njani lokho?
Thina njengezaphu siyakutsho njalo siyakuphinda ukuthi kulomahluko phakathi komthakathi lenyanga, omunye uyelapha omunye ungumbulali. Umthakathi ngeke elaphe umuntu ogulayo, ngakho ke sithi labo ababephethe amandla ngesikhathi seGugurahundi yibo abaphethe amandla khathesi, and yibo njalo abathi khona bamatasa bezama ukulungisa lolu daba. Akukwenzeki anywhere in the world ukuthi lo onguye owenza icala abe nguye ofuna ukuqhuba udaba lokulungisisa icala lakhe. Ngakho ke sithi thina lawo ngamandlwana, ngamandlwana aphindiweyo ukuthi labo abangathiwa ngesilungu ngama-perpetrator bathi bafuna ukulungisisa udaba. Kungafana lokuthi mhlawumbe imiyane uyethembe ukuthi ingalapha imalaria.
Abezano PF bathi umanyano lo usakhona, nanku amanye amalunga ezaphu alokhe ekhona kuzano PF.
Izano kumbe amalunga ezano alamalungelo wokucabanga lokukhuluma abakufisayo. Thina asikhona ukuthi sibavimbe ukuthi bakhulume bebecabanga ngendlela abacabanga ngayo. Iqiniso ngelokuthi izaphu yehlukana lezano ngo 2009. Ukuthi amalunga awezaphu amanye akhona bekuzano kuliqiniso, njalo kuyafana lokuthi mhlawumbe umama edlwengulwe ngenye indoda, iyethe edlwenguliwe umama kuzalwe umntwana, umntwana abe sethatha uhlangothi lukababa athi umama hayi mhlawumbe wena mama ubaba wakudlwengula ngoba wawungagqokanga kahle. Lowo mntwana isikliwi esiphindwe kabili, lo baba akutshintshi isikliwi esilecala. Ukuthi ubaba akekho ejele yikuthi nguye uphethe amakhiyi awejele. Ukuthi umntwana uvumelana lo baba akusicala lethu thina njengomama, licala umntwana oyisikliwi ongazwisisi imbali lapho avela khona njalo lalapho aya khona. Kodwa sananzelela ukuthi abaningi bakhona abasele kuzano basele khona ngoba bathanda ukuthaphuza lokukapula from endishini kahulumende.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu, sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule okhankasela ukuba ngumgcini sihlalo waleli bandla eMathebeleleni North, yena othi liqakathekile kakhulu ilanga leUnity Day.
Kwaba leUnity yahlanganisa umanyano, wahlanganisa amabandla amabili iPF Zaphu lezanu. Ngaleso sikhathi ke kwakuvele kuliwa, kuye kade amabandla la yiyo njalo alwa akhulula ilizwe lethu leZimbabwe. Inkululeko yalethwa yola mabandla, kodwa kuthe sengemva ukuthi ilizwe selithethwe kwaba lempi yokulwisana kakhulu kwaba khona phakathi kwamabandla la. Ngokunjalo babunkomo labomgabe basebekhulumisana ukuthi babone ukuthi balungisise ngodaba lolu, udaba lolu olwashukuluza kakhulu abantwana beZimbabwe, olwachiya umumo weZimbabwe umubi kakhulu ngokuzondana lokuxabana lokukhethana ngemihlobo okwayenza lokukhethana ngemihlobo ukuthi kulamashona lamaNdebele izinto ezinjengazenezo. Kodwa-ke hayi, umanyano lolu wasebenzela sesingumuntu munye, noma ukhona alimashona lende kathesi awusekho lokwana ukuthi usudizident uyumdizident, hayi awusekho lokwa into leyase umanyano lolu lwaphathisa kakhulu. Ngako luqakathekile ukuthi silulondoloze njalo lwaqeda lokulwisana konkwana okwakukhona lokukhethana okwakukhona ngaleso sikhathi okwakusenzayo abantu baphile nzima elizweni labo. Ngokunjalo onkomo labo mgabe wakubona kufanele ukuthi bamanyane babuyelelana, njengokuthi bona babeyibo ababekhokhelele ekulweleni ukulwelwa inkululeko yaleli lizwe kungama-movements analana ayevele. le yuwa alwa iwa hamempini baya gulwa baleti lize mwagunjara wakutinga kaluta wakila weshanga nise imu liye Zimbabwe imanyane
abezaphu bathi akula lutho lokuthakazelela ngalolu suku ngoba lubakhumbuza ukubulawa kwabantu yigugurawundi eMidlands laseMathebeleland.
Kuqala izolo lokubuthi ungahamba usifika emashonaland ngalolu Mdebele sokuthiwa mdividend, kuthiwa ulidividend nxa usufika khona ngale. Khathesi akusekho khonokho. So umuntu ongafika ngapho esishonini layo usekhaya ongale lwane esendebele layo usekhaya lokukhethana ngemihlobo lokwana kade osokusho kukhona akusekho okwalethwa yiko okwalethwa umanya lo sikhuluma ngawo omele si celebrate umanyano lo siwunanze umanyano lo ilanga leli siqhakathekile kakhulu ngoba amabandla la ezombusazwe ayevele yiwo akhokhelela ukukhula ukulwelwa kokukhula kwelizwe ngakho ngokunjalo kubambana kweqhakathekile kakhulu njalo kumele sikhale silinanza ilanga leli ngoba ilanga eliqhakathekile kakhulu lapho baba unkomo alisa khona ukuthi kube lomanyano ngathi umuntu alisa umanyano lo ngoba baba unkomo akekho omunye ngaphandle kaNkomo kuphela walisa ukuthi abantwana bezimbabwe bemanyane ukhethwe uduwo olalukhona phakathi kwelizwe.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga leZanu PF njalo ukhankasela ukuba ngumgcini sihlalo waleli bandla enyakatho yemandebeleni. Ukuvalwa kwamahofisi eZimbabwe Electoral Commission ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 elizweni lonke jikelele sokuphazamise uhlelo lokubhalisela ukuvota ikakhulu ngalesi sikhathi kulabanye abavela phandle kwelizwe abangafisa ukubhalisa. Izeki yazise kunsukwana ezedluleyo ukuthi ivale amahofisi yayo kusukela mhlaka 11 kulinyanga kusiya kumhlaka 19. Lanxa sesedlule leso sikhathi amanye amahofisi abikwa esavaliwe. Sixoxele sikhulumeli somkhankaso we-Ekhaya Vote 2023 wona okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi umnumzana Nkosikhona DVT.
Umkhankaso we-Ekhaya Vote besikhayelele ukuthi ngo-December kathesi sizakhuluma ikakhulu labantu amaZimbabweni ahlala emazweni atshiyeneyo abatandise ukubuya ekhaya ngo-December ukuthi babhalise labo ukuvota kodwa siplana khona lapho sasikhayelele izeki yayile voter registration blitz okumele yenziwe ngo-December eyayiza decentralize ukuthi abantu bavote lapho abahlala duze lalapho abahlala khona kodwa lokhu akusayenzekanga. Sikhuluma kunje izeki offices zivaliwe sesiswele ukuthi ihlelo lolu singalukusha njani ukuthi at least abantu abathe bavakasha bezobona imuli zabo ngo-December bekwanise labo ukuregister ukuvota. So silusizi kakhulu ukuthi inhlelo zethu zonke sezimiswe ikhona lokhu ukuthi khona izeki ivaliwe bavalile besithi bavale ngendaba ze-COVID-19.
Veli khangelele ukuhuga abavela phandle abazaphenduka ekhaya ngekhefu leli lekhisimusi banengi yini asebebuyile?
Balutshwana sebekwanisa ukubuya ngathi balutshwane kakhulu abasebebuyile lathi kodwa njengomkhankaso we-Ekhaya Vote besifisa ukuthi bona laba abalutshwane bengakwanisa ukurejista ukuvota babuye laba betshela abanye ngoba abantu abaningi kwesi sikhathi babuya ngezikhathi ezitshiyeneyo njalo le migoqo le ye-COVID-19 ibisibekwe yokuthi kuyakhwarantayina kuthiweni yenze abantu abaningi bengasakuphumeleli ukuzekhaya kodwa besifisa ukuthi khona ingabe bona laba ilutshwane nale khona ikwanisa ukurejista ukuvota. Manje uhlupho yokuthi akula ndawo lapho abangarejista khona ukuvota. Sikhuluma kunje
kulabo abakutshaya indiva ukubhalisela ukuvota, ungabachasisela ukuthi kuqakatheke ngani?
Ukubhalisa ukuvota kuqakathekile kakhulu bakithi. Akukhathalekile ukuthi umuntu omusha sithi ngesikhiwa i-first time voter kumbe umuntu omdala wagcina kudala ukuvota kungakayezwa lokhu kwabo biometric voter registration. Kuqakathekile kakhulu kwezela ukuthi siphathisane in terms of ukuthi khona abantu sibekwazi ukuthi sile role esiyidlalayo, indima esiyidlalayo ekukhetheni ubukhokheli esifisa ukuthi busilide. Sikhangela nje ekhaya vote, thina sithi ukuthi umuntu avotele ngapha votele ngapha kodwa sikufisa ukuthi wonke umzi umuntu ozalwa eZimbabwe akwanise ukuthi akhethe ama leaders awe community yakhe yikho sithi ekhaya lapho okhule khona lapho ozalwa khona lapho ophila khona kuba lethuba endiliqakathekisa ukuthi uvotele umuntu oyi leadership ongafisa ukuthi ikubuse ku constituency level ku ward level la ku presidential njalo sikhanele ukuthi khona izekhi mayivula siqalise futhi ukusebenza ukuthi sipush ukuthi kube le decentralized voting system kube labantu nje siqotane kalula ngakho ukuthi transport ehlupayo ethini transport ama shuttle buses silawo ukuthi sithwala abantu kuphela bese ya register ukuvota sikwenze kuqakatheke ngoba singekeli kwenza njalo i delimitation process esithi khona ukuqunywa kwezabelo kungenzakala sikhangele ngenxa yokuthi abantu aba register ukuvota balutshwana
Umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli somkhankaso we-Ekhaya Vote 2023 asenelisanga ukukhuluma labeZimbabwe Electoral Commission ngalolu daba. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi kulowesilisa obophise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba weConstitutional Court phezu kwesinqumo sakhe sokukhetha umnumzana Patrick Chinamasa ukuba ngumqondisi wenkampani ye-Zimbabwe. Ikroniko ithi sezandile izigebengu ezibamba abatshayeli bezimota inkunzi emgwaqweni osuka eBedbridge usiya kobulawayo kanye losuka kuleli dolobho usiya eHarare. Izigangi lezi zibikwa zithiya insimbi ezicijileyo ama-spikes emgwaqweni bese zicathamela izimota eziyabe zihlatshiwe zampontsha. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Njani kustudio 7, hayi mina ngiyaphila. Okhulumayo uMasombuka. Bengifuna ukuncedwa lapha. Bakhona ozimimbodo nyabe ngiyezi likhuluma ngabo-based violence labo-gender-based violence. Ukuthi inezindaba ezinje ziphathwa kanjani. Uthole ukuthi most of omama abaningi balwisa ukuthi abone ubaba sibili ukuthi uzonda azafike ngaphi. Azondise ubaba sibili ukuze ufike esitendi yokuthi ubaba ezogcine ephakamisa isandla. Nxa esephakamisa isandla ubaba ngosewrongo kodwa umama uzondisa ubaba. Edinga ukuthi ufuna ukumbona sithi ubaba lo kade vele mayizondile onjani. Ungakhanya lo mama abaningi batshayiwe ngamadoda abo ngenxa yokuthi balokuqalo kakhulu omama. Uzaqala ubaba efuna ukuthi ambone. Kafuna ukuhlala lo baba emendweni emtshadweni engasanga amzondise wambona ukuthi ufuna ubaba lo uzonda azafike ngaphi. So into le iyangikhathaza kakhulu ukuthi nxa sikhangela ngabo-gender based violence sikhangele amasayidi wonke ukuthi labo baba bahlukunyezwa ngomama. Asithandi ubaba ukutshaya umama kodwa omama yibo basuthuli zigcine seziphakamisa isandla. So lami ngiyacela kakhulu ukuthi masifundisa omama kakhulu sibafundise ukuthi sihlonipha obaba singafuni ukubona ithemba yabobaba ukuthi bahlele bazonda bezebefike ngayo. Ngiyabonga.
Livuka njani kustudio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Thanda ukufisela imuli yami eseplumtree eDombodema. Umnyaka ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle. Ngifisele kithi eMperengwa lapho ngizalwa khona. Umnyaka omutsha omuhle. Phinde ngibuye kwisimo sezwe lakithi. Izwe lakithi liphethe ngabantu abangena vision esingathi ngabantu abangazi into abayenzayo. Ma upresident engasuke eHarare siya eMakoroko kuyavula ingadi kutshengisa angazi ukuthi ngumuntu ocabanga kanjani ngoba uma ukhangela indleko ezakhona zokuthi ehambe esuke eHarare siye eMakhorokhoro ziningi kakhulu kwedlula ngitsho neproduction ezokwenziwa yilezo ngadi kuze kuphume namasosha aziyayo ezingozi lokho esiya kuleyo nto kulowo mcimbi wakhona kutshengisa ukuba phansi lokungabi lo mbono ngithi hayi isikhathi esiphelile manje salaba bantu abangelambono ngithi hayi kangeni umfana isikhathi figile manje
sanibonani salona ni wasala studio 7 ndawana zonke siti mnyawo mucha siti lekipu musenche li idale kahle lingabaphilileyo naye wonke umthokazi ngilifisela ikhisimusi enhle ngilifisela nomnyaka omutsha omuhle liphile mthokazi size siyefika lapho siya khona bese ngithi kubakhokheli bami bonke abe-MRP ngiyalibingelela ngilifisela impilo ende njalo lisilide liphile ya indaba yami imilapho ukuthi kanti abantu bakithi kababoni yini abalokhu besalwisana le-MDC besilwa mpela besiyabophisana layo ukuthi lento ayisoze ibancede ngalutho umakhuphe uyisebenzele i-MDC warecola ama-MPs ama-councillors whatsoever awe-alliance uthe sokuphambili esetshenziswa ngumonzoro labanye bakhe bamlaxaza baze bamtshala ngempama manje ngizona ngo-witness Dube la usebhizi mpela kumbe ugaqela khona sena isikhundla sokuba ngu-vice president ngiyakukhuza mfowethu ngiyakukhuza bazokusebenzisa bakusebenzise ukulwa izimpi lokugeyina iphawu emathebheleleni bazokulahla khangela ngomama ukhuphe ukuthi bamenzeni umama ukhuphe kususela kudala ehlukunyezwa kodwa engaboni i-MDC ilama-supporters nje emathebheleleni kungenxa kamama ukhuphe manje sebemlaxaza khanye ngani umuntu osesegudwini nguwe lezi nsuku uyababa bhuti uyababa kodwa bayakusebenzisa kungekudala sizokubuza futhi lo mama ukhuphe besimbuza simtshela futhi ukuthi bayakusebenzisa laba bantu vela ngeke kuhlangane ioyili namanzi phumanini kibo lize nto enizakini kathi kunganani imali ukuthi aliyifuna umthwakazi kodwa lingene noma kuzaphuke ngiyalixwayisa nje kuphela ngoba siyabe sisiza ubuhlungu futhi uma selihlukunyezwa ngoba lingabathwakazi kuyasihlukumeza thina khona ukuya
kanjani balaleli we-Studio 7 nabasakazi we-Studio 7 uPhilip Qinisa lo okhulumayo ese-Johannesburg ekhaya kuseMpale balaleli be-Studio 7 nani basakazi be-Studio 7 kunendaba kaMnangagwa leyo ndaba yokuyoshintshwa ama-passport ama-passport ashintshwa ngaliphi kuMnangagwa uye kuMnangagwa lo why engaqalanga la ama-passport vele abasilaba abantu abasebewathathile wayeka expire kuthi la alandelayo ke kube yiwo la ozowashintsha ke kodwa la zika expire uMnangagwa le indaba yokuthi ashintshe ama-passport akashintshi ngoba ama-passport ngoba kufanele awashintshe ngoba uthi ubone i-corruption ayikho leyo nto leyo into yokuthi nje abantu basebenzele isami lana sikafuna imali yokuthi ezame phela ngoba kuyiwa kuma-elections ezame ukufuna imali zokuthi alungiselele ama-election akhe hayi ukuthi ufuna ukuthi njalo ama-passport ashintshwe or ashintshwe ukuthi ngoba kune-corruption ezwayo kunobugebengu obenziwa kuma-passport cha akusikho lokho uMnangagwa kukhona ophezu kwakho kunye ne cabinet yakhe kunye nezanu yakhe ngoba ufuna kuze abantu bezanu ngoba izanu ayizange yazi yalunga kusuka ithatha umbuso from 1980 ayizange yazi yenza into enendlela eqondile izanu
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo ne-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amalunga ePhalamende kweleGhana adabulene ngenqindi kuleli dale phezu kwemizamo kahulumende yokwethula umthelo omutsha othinta abantu abathenga izinto ebulenjini be-internet. Umsakazo munye uthi United Nations isixwayisele Sudan ukuthi libophe abezomvikela abetiswa amacala okuhlengula abesifazana abaphatheke kunhlelo zokutshengisela besona ukuhluthunwa kombuso libutho. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden wethule uhlelo olutsha olokulwisana le-COVID-19 izolo. UBiden uthe uhulumende wakhe uza kupha abantu indingeko zokuzihlola lomkhuhlane bengekhaya ama-COVID testing kits angu-500 million ngaphandle kwembadalo. Esethula lolu hlelo uBiden uthe njalo uhulumende uzathumela amabutho ezibhedlela ukuyaphathisa alubana zithe zandelwa izigulane ngoba lumkhuhlane usumemetheka ngamandla uphehlwa ngumkhakha we-Omicron. Umongameli Biden ukhuthaze abangakahlatshwa ukuthi benze njalo kanti lasebehlatshwe amajekiseni amabili uthe kumele bahlatshwe esithathu i-booster shot ukuze bavikeleke. Wengeze wathi lanxa umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla kasoze avale ilizwe njengalokho okwenzakale nyakenye. Ukuhlaziya loludaba sixoxelo sebenza kwezempilakahle eMaryland khonapha eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Kuthiwa ama-test kits la azaqalisa ukutholakala ngenyanga kaJanuwari. Khathesi sibone indwendwe kwamanye ama-states, ngikhangele eNew York, indwendwe zabantu abamelele ukuthi bahlolwe kodwa abenelisi ukuthi bahlolwe masinyane bathole ama-results kumbe ngithi impumela masinyane. Ukumelela ama-test kits la aze abe khona ngoJanuwari kusukela khathesi kuze kube yileso sikhathi abantu bazabe besenzana, sikhangelane nohlupho lona lolo lokuthi khathesi vele ama-testing centers akhona khathesi ayehluleka, awenelisi ukuthi atest abantu ngesikhathi. So angazi-ke ukuthi umongameli Biden baza kucacisa njani kumbe baza kuqhuba njani kumbe bazaluqhuba njani lolu hlelo olokuthi abantu batheste. Khathesi sikhangele ukuthi abantu bahamba ikhisimusi, abantu abaningi bebekhangelela ukuthi nga bayahlolwa bengakayi kwethekelela kwezinye izindawo. Umuntu aphakame engena phakathi kohambo ekwazi ukuthi ulomkhuhlane kumbe kalawo. Iningi nxa umuntu ezabakwazi ukuthi ulomkhuhlane asazihlalele, ikakhulu nxa kungumuntu engxakade efuna ukuvakatshela abazali asebekhulile. So lona kuludaba oluhle nje ukuthi sokuzatholakala ama-test kits. Omunye umbuzo ongaba khona iwona lo ukuthi ama-results azabe tholakala nini, ngoba sibona ukuthi even khathesi abantu bayazama ukutest enxa umuntu ahlale 2 weeks engakwazi ukuthi impumela imi njani kumbe engxenye ekwedlule khonapho.
Ulubona njani udaba lokuthi umkhakha we-Omicron yiwo osubhahile osuhlasela ngamandla khonapha eMelika?
Udaba lokumemetheka kwe-Omicron hayi ludaba olwethusayo sibili, ngoba sibonile ukuthi kuma-states amaningi izibhedlela sezigcwala, seziqalisa ukugcwala. Abantu abasebenza ezibhedlela bakhathele, odokotela, omongi, omongikazi bayakhala ukuthi hayi umsebenzi ususebamningi kakhulu. Njalo ngike ngabala kunsukwane ezedluleyo ukuthi abanye abasebenza kwezempilakahle sebephakamisa izandla phezulu ukuthi hayi asisenelisi ukusebenza. Ngizwile njalo kodwa umongameli Biden ethembisa ukuthi uzakwengezelela abakubutho abaza kuyancedisa ezibhedlela phezu kwabanye vele abavele bekhona abancedisayo ezibhedlela. Wakhuluma njalo ngokuthi impahla zokuvikela okuthiwa ngama-PPE uhulumende wakhe uzabona ukuthi abezibhedlela bayatholiswa lokho ukuze basebenze bevikelekile. Kuyinto enhle lokho. Ukumemetheka kwe-Omicron yekuyethusa sibili, njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi sokulomuntu owakuqala osebhubhile khonapha kwele America. Khathesi abantu bekhangelane lekhefu lekhisimusi. Ngimzwile lo mongameli eqonqosela ukuthi abantu bakithi kabagqoka amamaski, abantu kabahlaba amajekiseni okuvikela.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ele Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla uMongameli Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi. Kodwa abezaphu bathi kabavumelani lendlela aphatha ngayo lolu daba. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wethule uhlelo olutsha olujonge ukulwisana le-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.